Inkuthazo le yenziwe ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo ubona ngezabesifazana kuhulumende weZimbabwe. Unkosikazi Nyoni uthi kuqakathekile ukwenza lokhu ngoba omama yinsika yemizi, amabhizimusi lokunye okutshiyeneyo.
Akula baba okuthiwa nangiyani umazakhela ongunxumalo kumbe onguthuma. Kodwa uzakuzwa kuthiwa umuzi lwa ngokamaNdebele, umuzi lwana ngokamaNcube. Ukuthi ukuthi omama balakho ukuthi benze izinto ezinhle eziphakemeyo, ezakhayo, ezilingana lezabo baba, kodwa bahlale belokhu becindezelwe ingani kabenzi lutho. So i-International Women's Day iqakatheke kutheni? Sokumele ukuthi abantu sibakhuthaze, sibakhumbuze ukuthi omama ngobani.
Uthi kuyajabulisa ukuba ilizwe leZimbabwe liyazama ukuthuthukisa abesifazane.
Okwakhathesi omama beZimbabwe bayaphakama. Asithathe o-ministers of state, uzathola ukuthi isilama provinces alitshumi, abahlanu ngobaba, ama-minister amahlanu ngomama. Bese sithatha futhi ku-civil servants. Kuma-civil servants abaqhatshwa nguhulumende, 54% yama-civil servants ngomama. Okuthi ukuthi kukhona kokuhle osokusenzakala sokutshengisela ukuthi omama imisebenzi bayawazi. Kodwa emisebenzini ephakemeyo enjengokuthi omama abalamabhizinisi abo amakhulu, lapho lokho sisesebafitshane.
Olwela ilungelo labesifazane unkosikazi Busibhebhe uthi kunengi okubhekane labesifazane.
Omama lamankazana yibo abaningi emphakathini wethu abayenza more than half, esingathi 52% yomphakathi, kodwa yibo njalo futhi abahlukumezeke kakhulu nxa sesikhangela indaba zepoverty, ezemkhuhlani, i-climate change ba-affecta kakhulu.
Unkosikazi Bhebhe uthi imithetho yelizwe isekela ukuthuthukiswa kwabesifazane, kodwa kukhanya engani inkokheli yelizwe kayenzi kahle kulokhu.
Ngibona ngani iZimbabwe ile mithetho emihle kakhulu ephepheni, osokusele ukuthi kube le political will, le implementation, and amalanga lawa lenyanga le ekhangela amalungelo abomama, International Women's Day, aqhakathekile ukuthi sibuzaneni ukuthi kanti kusilela ngapi.
Obunye njalo olwela ilungelo likaZulu unkosazana Florence Ndlovu uthi usuku lwe-International Women's Day kalutsho lutho ikakhulu nxa umnotho welizwe ubhidlika.
Ilanga le-Women's Day lilanga eliqakathekileyo nxa ilizwe lalo liraithi, but ma lifika leli langa sikhala ngokuthi ezibhedlela kulamaphilisi njengabomama, sikhala ngokuthi asilimanga, abantwana bazahamba ngani ezikolo, libuye nje libe lilanga nje.
Uthi abasifazane bazaqhubekela phambili besenza imisebenzi ephansi.
EZimbabwe lawo uyabona ukuthi i-employment vela isekho, bazaqhathwa ngapho umama bathola amathuba. Sesizaphelela ekuthengiseni amatamatisi, ye amathuba ekuthengiseni amatamatisi silawo. But in terms of quality work and quality businesses, akula. Sizathola singama-traders size siyeguga.
Uphinde wathi akuncedi ukuba lamalunga edala lephalamende amanengi awesifazane.
Yifuka bani elabomama basephalamende? Bayenza kuphi ukutshintsha nxa besephalamende? Nxa sikhangela for instance indaba ye-whipping system esikhala ngayo le, ukuthi olright omama indaba zabo zingena njani ephalamende, ziyaprioritizwa yini nxazifika? And on top of that, mase bekhulumile izinto ezibakhathazayo, ziyaphenduka yini zizo-implementwa phansi?
Usuku lwabesifazane lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi I am Generation Equality, Realizing Women's Rights.